inkulumo baba sesivela lapho kwenzakele phakathi kwamgabelo mokhe mtswangirayi lo mtambala okwagcina kuphutshile ukuthi abamabandla aphikisayo baginywa njengezapho sebeginyile baphelelwa ngumlomo baphelelwa langamandla phakathi izami yathola ithuba lokuphefumula lokuthi ikhukhumale ikhule ibe yilokho esiyikho khona ngakho babe beyizula abezimbabwe na bengabuyela bephinda into ebanjeni sesifihlelene abasaziyo lokuthi sithetha kanjani inkulumo ngibona ingani sezizanyiwe bese kumele kuzanywe ezinye indlela zokuthi kutshintshe indlela okuphethwe ngayo elizimbabwe abakwamanye amazwe beza lokho okuthiwa ngama-mass protest hayi lokho esesikubonile kwenziwa ezimbabwe ukuthi ba-athi benga-protest bethi siyathatha amalanga amabili siyathatha amalanga amathathu kwenziwe ngendlela yokuthi abantu abahlala ezindlini zabo kungabi lo muntu ongena emgwaqweni kungabi lo muntu emsebenzini lo phethe intambo aze ehle ehlalweni athi akukhulunyweni kusetshenzweni ngaleyo ndlela mina ngibona ingani kungasetshenzwa
kodwa ukutshengisela kuyingozi kakhulu eZimbabwe ngoba silubonile ucuku lwamasosha lamapolisa ngozibandlela nyakenye bangenile esaladeni abantu kodwa badutshulwa babulawa abanye ababesihlalele ezindlini zabo bangenelwa kulezo zindlu batshaywa kabuhlungu
inkinga baba iphutha elenziwa ngabaphikisayo yithi benza imbuthano bethi abantu kabaye ezitaladeni besazi ukuthi obhinya laba baphethe umbuso baphethe izintambo ngesandla sokunxele baphethe izikhali ngesandla sokudla abakwamanye amazwe anjalo ababakwenzeka ukuthi bahlala phansi ezindlini bangahlala phansi ezindlini bonke inani lamabutho lenani lamapolisa lenani labacuphi alikho lokuthi wonke umuntu osendlini yakhe angangenelwa ayehlukunyezwa akuzake kwenzakale khonokho kodwa-ke okwenza bakwenze lokho ukuthi abantu baphume bethi bayakwenzile ubuthani lokhuyana ikunikeza obhinya labo ithuba lokuthi babonakalise uchuku labo besabisa abantu babulala abantu njalo abantu besine bebuyele emsebenzini
kulo tshintsho na obona lulethwa zinkulumo ezikhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lamabandla amancane phansi komanyano wePollard
hayi liyana ngokubona kwamba mangicubungela mhlaziya yingungwane nje yabantu abalutshwane abaphethwe liphango abasondela esihlalweni sikamongameli ukuthi badobhe imvuthu esizokhithika mayesidisinkwa sakhe ngoba akubali inani lamavoti abawatholileyo laba bakupolati ukhangele la mandla abalawo njengenkokheli akulalutho laye ubaba uMnangagwa uyabasebenzisa abanikeza lezo mvuthu ukuthi abonise umhlaba ukuthi mhlawumbe ule ngxoxo labaphilisayo ngamandlwane lawana abantu bezimbabwe ongamelanga bawathathe ngokuzotha kuyadlalwa laphana.